Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 13 Mabasa 2018 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Imeseji yethu sithi thina akufuzanga kube ne-violence elizweni. Abantu kufuze bayovota peacefully. Njalo sifuna ukuthi abantu bakhulume ilungelo labo. Akufuzanga ukuthi abantu baforswe ukuthi bathande party le kumbe le.
Inhlanganiso zokholo lwesiKristu zimanyene lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zafola ngokuthula emkhankasweni wokukhuthaza ukuqutshwa kokhetho olungeladlakela.
Ngiyabona into eqhakathekileyo ukuthi i-commission leyi ikhanye ukuthi izimela yodwa. Akubi lesandla esivelela kuhulumende. Khulumisane labantu, abantu bakhuluma inhliziyo zabo.
Amabandla ezenkolo athi akhathazekile ngokusebenza kwe-commission ebona ngezokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission. Abo mdlalo wenguqu wasebathatha umhlala phansi batshengisele eHarare lamuhla besola indlela iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elamaMighty Warriors eliphathwa ngayo. Zonke lezindaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso zokholo lwesiKristu zimanyene lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lamhlanje zafola ngokuthula emkhankasweni wokukhuthaza uhulumende neziphathamandla zekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuba ilethe inguquko emthethweni olawula ngezokhetho elizweni kanye lokukhumbuza amabandla ezombusazwe ukuba uZulu weZimbabwe akalufuni udlakela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuhlatshelwa ingoma ebezithwele umbiko wokukhumbuzana ukuba ngubani ophezu kwakho konke empilweni yabantu. Abokholo lwesiKristu laba bakhuthaza njalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba afeze atshona ekuchumayela nsuku zonke ukuba kuzoqhutshwa ukhetho uqobo olwamukelwa ngumuntu wonke olungeladlakela. Omunye wabasakhulayo abaze kulokhu kufola ngunkosazana Natalie Matsika emela inhlanganiso ye-United Citizens Alliance.
Asithi sifuna ama-elections ale peace, nothi ukuthi akwakwenzakala since 2008 ukuthi abantu nxa sokufika ama-elections kuyaba labanye abantu abafayo, kusenzakala into esijeneyo.
Ukhuthaza ontanga njengaye ukuba bengesabi ukukhuluma imbono yabo lokutsho lapho kuphosiswa.
Abantu bayesaba yikho abantu bengaphumi ezindlini zabo. IZimbabwe, I think abantu lokhe belokhulokhana ukwesaba ukuthi sizayenziwani, yikho kona okade ngikutsho ukuthi akula peace.
Omunye wabafundisi abasebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny obekulo mkhosi, umfundisi Patrick Mkona wase-Epworth, uthi ngaphandle kokuthandazela ilizwe bakhona ukukhuthaza amakholwa esiKristu ukuthi ayebhalisa ukuvota kanye lakho kuyavota.
Into yokuqala ukuthi umKristu yi-citizen yeZimbabwe, ngakho kufuze aye register avote. Ukuvota uyabe khuluma ilungelo lakhe njenge-citizen yeZimbabwe.
Umkhona uthi kumqoka ukuba amakholwa akhethe inkokheli ngonanzelelo.
Imeseji yethu sithi thina akufuzanga kube ne-violence elizweni. Abantu kufuze bayovota peacefully. Njalo sifuna ukuthi abantu bakhulume ilungelo labo. Akufuzanga ukuthi abantu baforswe ukuthi bathande party le kumbe le.
Abaphatheke kulokhu kufola bathi abasafuni kuzwa inkulumo loba izilogani zamabandla ezijojozela udlakela befuna luqhutshwe ngokuthula ukhetho lwalonyaka. Kwenziwe imithandazo enzima kuhlatshelwa ingoma ebezikhalaza kuNkulunkulu ukuba angenele nxa kuthe kwaba lodlakela elizweni abajezise kanzima labo abajojozela kumbe abavuma ukusetshenziswa nxa amadale emithethwandaba lamapholisa behluleke ukukwenza lokho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Abamabandla ezokholo bathi bakhathazekile ngokusebenza kwe-commission ebona ngezokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission besithi ilakho ukuba ingakhululekanga. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokho kuphume emhlanganweni obukhona namhlanje emini phakathi kwekhomishini labafundisi bamabandla ezokholo lwesiKristu. Abafundisi bahlangene lekhomishini le namhlanje emini kukhulunywa ngokuthi ingasebenza njani lamabandla ezenkolo lokunikeza amabandla ithuba lokwethula abafisa ukuthi ikhomishini izilandele ukuze isimo sokukhumisana umlotha lokuthethelelana kuhambe kahle. Umfundisi uSeni Sibanda uthe kuqakathekile ukuthi i-commission isebenze izimele ingangenelwa ngezombusazwe.
Ngiyabona into eqhakathekileyo ukuthi i-commission leyi ikhanye ukuthi izimela yodwa, akubi lesandla esinye esivelela kuhulumende. Khulumisane labantu, abantu bakhuluma inhliziyo zabo, abantu bakwanisa ukukhala, abantu bakwanisa ukukhuluma ukuthi ngubani owambulalayo kumbe ngubani wabulala izihlobo zethu.
Umnumzana Mandle Nkosi Mkhize uthe kuqakathekile ukuba udaba lweGukurawundi lungalinganiswa lezinye ingxabano ezaba khona elizweni.
Indaba leyi eGukurawundi ayingalinganiswa leyo mhlawumbe enxa yabanye abathi ama-diamond baswele, ngoba iGukurawundi we're talking about life, ukufa kwabantu.
Umnumzana Cosmas Mlambo yena uthi njengoba okhomishina bakhethwa ngumongameli welizwe abanamandla okubopha loba ukuthonisisa owabakhethayo.
Kuzaqhubeka kunjalo ke, bazasubmitha CV bahambise, but the fact ukuthi ba-appointwe ngenalwa nomuntu, then yikho kulandela futhi bona then they will follow his recommendations. Bangacabanga ukuhlala phansi phezu komsebenzi wona lalambe phezu kwamaripoti nalana bazahlala, then laba laba kabalamandla okuthi bakhona bakuphushe lokhu ukuthi bakhona kumbe andibona kwaba bakwenza kuphela i-recommendation akuma-findings awo, then bangaqeda lapho sebeqedile.
Umgcini sihlalo wekhomishini umnumzana Selo Masolenare uthi umthetho uyabavumela ukubiza yiloba ngubani ukuzofakaza phambi kwabo okugoqela umongameli Emerson Mnangagwa.
Umthetho uyasivumela ukuthi sisabine ubani kumbe ngubani ukuthi azonika ubufakazi.
I-NPRC ithi izaba lomhlangano omkhulu ozahlanganisa izabelo zonke zelizwe eHarare lapho okuzavunyelwana khona amanyathelo azathathwa yikhomishini ukulungisisa inhlupho zokungezwani elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo mthwakazo muhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Idale le High Court kobulawayo namhla lidlulisele phambili udaba olwethulwe ngobe ngumsekeli kamongameli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ophikisa ukuxotshwa kwakhe edale lePhalamende kulandela ingxabano phezu kobukhokheli bebandla leMDCT. Umahluli umnumzana Francis Bere uthe lolu daba soluzathethwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Idale lePhalamende lazise ngokuxotshwa kukaKhuphe ngolwesine ngemva kokuba inkokheli yebandla leli inqume ukuba usexotshiwe ebandleni ngoba esala ukwamukela uThamisa njengomkhokheli esithi yena nguye okumele akhokhele njengoba wakhethwa okusemthethweni ngumhlangano weCongress, hathi uThamisa wakhethwa ngoye ngumkhokheli umnumzana Morgan Tsvangirai eyedwa. Kolunye njalo daba olufanayo, abasekeli bebandla leMDCT abedlula ithumi abetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu kulandela ukuchayana okwenzakala kumaviki ambalwa asanda kwedlula emahofisini aleli bandla kobulawayo amiswe emthethwandaba lamhla. Lolu daba lwadluliselwa lalo phambili. Kulabanye abalimalayo mhlaka 4 ngenyanga edluleyo kuze kuqhamuke lolu dlakela. Sixoxele isikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Witness Dube.
Udaba lolu akumelanga ukuthi ngabe ludaba olukhathazayo. Ngabe kuthiwana leli elinyicele licele elilandela iconstitution. Iconstitution yeMDC ikhiye ukubana ubaba uThangirayo sesichile umuntu okwakumele aphathe ibandla leMDCT kubizwe iCongress phakathi komnyaka umama uDokotela uNkosazana Khuphe. So ngalokho ke bona sebenze konke lokhu kuganga lokuxhwala abakwenzileyo bengaphandle kweconstitution. Umama uMakhuphe usalwisa ke ukuthi abise ibandla liphenduke esporweni sokuhamba ngeconstitution. So akula ndlela umuntu angasebenza ngayo engaphandle kweconstitution yeMDC acabanga ukuthi uzaphumelela. Umama uMakhuphe lempi ayilwayo uzayiphumelela ekugcineni amamemba wonke eMDC azambonga ngoba iMDC vele nje yadalwa ikusisekelo sokubana uhulumende weZANU-PF kalandeli iconstitution, kalandeli imithetho, kalinganisa abantu, uyakhetha njalo lodlakela. Lokhu yikho sesikubone kusenzakala ngaleli cele. So umama uMakhuphe lempi uzayinqoba ekugcineni ibandla libuyele kuvele lapho elalivele lizisungulelwe khona.
Sike sabona imbiko ethi yona uMakhuphe lo Bhebhe lo Gudu belokhu bebakhangelele ukuthi bengabuyela ebandleni nxa befuna amasango avuliwe. Lithini nalo?
Umama uMakhuphe uvele usebandleni, uBhebhe ubaba uBhebhe uvele usebandleni, uGudu uvele usebandleni ngoba ukuxotshwa kwabathi ukuxotshwa lokhu kakukho emthethweni. Abantu bengalandela iconstitution baza kubona nje ukuthi kuganga ukukhona laba abantu bavele bakuphathi. Yikho ubona nje umama uMakhuphe esethethe lokhu wayakuphanyeka edalele ebrele eParliament wafaka ke ama-affidavits akhe, ama-opposing affidavits ekuthini angasebenzisi ibizo lokuthi MDCT ngoba uyingxenye ye-MDCT, libandla alisungulayo, libandla aseqedelele impilo yakhe yonke kilo, izithukuthuku zakhe zonke kilo. Ngakho asilo bandla angalichiya nje elichiswa ngabantu abenza ukuganga abangafuni ukulandela izinqumo zebandla. So laba abantu okhuluma ngabo abantu baxotshwa ungakhangelisisa konke lokhu kuxotshwa kwakhona kwayenziwa ngendlela engalandeli izisekelo esingathi it's all unprocedural. Kungacutshungulungisiswa ku-constitution kuzatholakala ukuthi konke kwakhona isisusa sakhona lokuzama ukukwenza khonokho bakwenza futhi ngendlela engekho emthethweni.
Alo-ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Kambe kuyini okudingakalayo ukuba ibandla lezombusazwe liyazakale emphakathini kanye lempawu okungamelanga zisetshenziswe ngamabandla ezombusazwe? Le ngeminye yemibuzo ependulwe yi-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission lamhlanje kobulawayo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu obesemhlanganweni lo wasiqoqela lolu daba ngokugcweleyo.
Sekulamabandla edlula ikhulu elilechumi aseyazise abekhomishin ebona ngokuqhutshwa kwekhetho eyezeki ukuthi asephatheka kwezombusazwe ezweni loba nje kungayisibo wonke azancintisa kukhetho lwalonyaka. Unkosazana Sithembiso Khuphe, uZEC District Elections Officer kobulawayo, uchasisa ngokuthi iZEC ayibhalisi amabandla ezombusazwe, kodwa amabandla ayabazisa ukuthi balibandla.
For a political party to be recognized by iZEC, a political party iyaletha iconstitution yayitshengisa nje structure sayo. Batsho ukuthi they are interested in contesting kuma-elections. Izeki ayiregist ama political parties, they just recognize ukuthi akhona, so that whenever we have ama meetings our anything electoral processes siyabafonela so that they join us kuma meetings and allow.
UMakhuphe ucazulule impawu zonke ezisetshenziswa nguhulumende kanye lamanye amabandla lenhlanganiso ethi amabandla ezombusazwe awanalungelo lokusebenzisa lezo mpawu.
Namasimbolo angavunyelwayo nje ikakhulu ngamasimbols avele esetshenziswa yi-state. Lalwabona amasimbols akhona kuma asetshenziswa yi-army, asetshenziswa yipolisi, asetshenziswa yi-state, wonke amasimbols kavunyelwe ukuthi asetshenziswe ngama-political parties.
Igqwetha uMnumzana Phulu kucaca uthi amabandla athola usizo lwemali kuhulumende njengale esanda kuphiwa amabandla icazululwa kahle isisekelo sombuso kuPolitical Parties Finances Act.
Abatholwa ngamapolitical parties aseParliament and they should get a certain minimum threshold of seat in Parliament or of the vote. We have political parties finances act.
Ukuba lamabandla ezombusazwe edlula ikhulu uZulu uthi akuvezi kuzibusa okuqotho, kutsho ukuthi ezweni isimo sokuqhutshwa kokhetho asicaci njengoba idalele parlamente lilokhe lingakaguquli imithetho yokhetho ukuba ihambelane lesisekelo sombuso esilotshwe ngo-2013 sekuze kusiba lolunye ukhetho ingakaguqulwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Good Life Talk ngo 8 ntambama lamhlanje sihlaziya ukuxoxozela kubandla le MDCT ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluqhakathekileyo oluzayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lamhlanje kobulawayo indaba ebikhangelelwe ukuhlafunwa ludaba lokuqatshwa kwabantu abazasebenza ukwakha indawo yamavinkili eGordon Mall emhlanganweni obukhangelelwe ukuqutshelwa eSmall City Hall umisiwe kulandela imbiko esabalale ezinkundleni zokukhulumisana ebulenjini iphikisa isiqokoqela somhlangano lo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Namhlanje bekungabizwa ozwayo eSmall City Hall wobulawayo ngemva kokuba abantu begijimele khona kulandela imibiko ephume enkundleni zebulenjini wokuhlafuna ukuba ngobani abangaqhatshwa ekwakhiweni kwendawo enkulu yamavinkili lesilindo samabhasi lemichova eGordon Mall. Umqoqi walo umhlangano ocine ewesula umqondisi wesites uMnumzana Zenzele Ndebele uchaza isizathu sokubiza umhlangano lo.
Umhlangano lo kade sobizile basically besobizile ukuthi abantu bezokhuluma ngokuqhathwa kwabantu bokulawaye ukuthiwa sithi sithatha amalokali sitsho ani bani umuntu oyilokali obulawayo bani umuntu oyilokali.
UNdebele uthi basazohlala phansi baphumele linye njalo ilanga elizaqondisa ukungabi lokuxokozela mayelana lendaba yokuthi ngubani omele aqhatshwe.
umhlangano sizabuyela ku-drawing board sibone ukuthi sizakwenza njani. Okwakade sasiye esikolweni ukuthi sizakwenza njani ngaphi noba nini, ngoba sesabele ukuthi khona kuyenzakele kuzaphinda sekwenzake. Sasesikhathela-ke i-meeting leyo ngoba sibone ukuthi kuzaba i-security risk. Sasesiqina-ke sina i-meeting yethu ingabi khona. Ekuseni-ke abantu njengokucabangela kuthi bavuke begcwele esithu laphana benateke imisebenzi. So yikho-ke engathi abasithandi kwenzakele.
Osakhulayo unkosazana Thando Gwinji uthi yena lokhe ebambe elikantulo elakhulunywa emhlanganweni wekhansili yakoBulawayo yinkampani elelungelo lokwakha iGodini Mall iTerracotta ukuthi izaqhatsha kanjani.
Kumele kube nekota sitini ababeyifake iplace kwi-foreign company ukuthi nxa sebeqhatsha ama-general hands baqhatshe abantu bakoBulawayo. Sithi kumele kwenziwe njalo. Singazi njoba abakafaki ne-site office and aba-report back.
Kulandela ukuphumelela kokwakhiwa kwevinkili lamabhizimusi koBulawayo, abantu abasuka eMandebeleni bathi yibo abalelungelo lokuqhatshwa maqala, hathi abantu abasuka ngaphandle kwesigaba ngoba labo bavame ukuvalelwa phandle emisebenzini yonke kahulumende esigabeni sabo. Kulabantu abasuka kwezinye izigaba okuyinto engabaphathi kuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abomdlalo wenguqu wasebathatha umhlala phansi kanye labengane labangane babo batshengisele lamhlanje esigodlweni eHarare besola indlela iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Mighty Warriors eliphathwa ngayo yinhlanganiso yezifa. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abatshengisele emahofisini enhlanganiso yeZimbabwe Football Association ngababalisa abadlali asebathatha umhlalaphansi abagoqela uHarlington Shereni, ikanti bekukhona njalo ababeyiziphathamandla zamaqembu ashiyeneyo elizweni abagoqela u-Apple Sibanda. USibanda uthe yena inkinga ezibhekane leqembu le-Mighty Warriors zisukela ekutheni umdlalo wenguqu ukhokhelwa ngabantu abangazange bedlale ibhola.
Sibuye kuzokhala la mankazana abantu abethu the girl child asebe abuse kakhulu lapha endaba yebhorela. Inkinga bekhona ukuthi I think ibhorela lethu abantu abali-administrator abaphambili asiwabantu bebhora. So I think sayi-time ukuthi sidinga abantu abake balidlala leli bhora bahamba through ukuhlukuluza lokho babe bangene kulezo ndawo yiba bazwisisa ngcono ukuthi kuhamba njani.
Omunye ophatheke kulokhu kutshengisela uZipho ngeZipho Ndebele uthi isiphatho sabadlali abamela ilizwe emdlalweni wenguqu kumele sifane kungakhathalekile ukuba ngabesilisa kumbe ngabesifazane.
Xa sikhangela itimu leyi itimu edlale kuhle kakhulu kwele Zimbabwe lapha itimu yiyo yodwa itimu ekwanisa ukuqualify kuma-Olympic kodwa indlela abaphathwa ngayo indlela engayisiyo. So sikhangele ukuthi baphathwe ngendlela efana nayo labo baba ngoba le nto abayenza abayenzela ilizwe sikhale ukuthi bethole okufaneleyo bethu bebuyela ngikhaya bebuyele behlonipheke.
Kusenjalo kube khona iziqwaga zamadoda ezivimbele abatshengiselayo laba ukuba bechiye incwadi abayilobele inkokheli yezifa ezifa House zayithatha zona zathi zizayipha umkhokheli wezifa uPhilip Chiangwa. Sikhangele umdlalo wenguqu kusigaba seCastle Premier Soccer League. Imidlalo yeviki lesithupha iqale namhla emini lapho iqembu leBlack Rhinos elibe ngutshikilo bhanqa 0-0 lelechapungu esigodlweni iHarare. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leMutare City elizadibana khona leleBulawayo Chiefs eVengere. Iqembu leFC Platinum lizadlala leleHarare City eMandava. Abafana beHerentals bazadibana leBulawayo City eRufaro kuthi eleNikrut lizemukela eleZPC Kariba eAscot. Ngensonto iqembu leTriangle lizanqikelana leCapes United. Iqembu leShapane Mine lizadlala leNgezi Platinum Stars. Iqembu leDynamos lizadlala leLeyata. Kuthi iqembu leChicken Inn lizanqikelana leHighlanders enkundleni yePapa Fields. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Woza Friday madali uhlelo Woza Friday uEzra Chisas Vanda uvakatshele edolobheni leVienna eAustria ukuyaxoxa leqembu eselikhathazile emazweni eEurope ngomculo walo weAfropop elithiwa yiBlack Messengers.
Maviki wonke ngalesi sikhathi kulo umsakazo siliphakulela ingxoxo labaculi abehlukeneyo siliqhunsela lezi ngoma zabo. Sikwenza lokhu kulijabulisa njengoba sekuyimpela sonto kunjenje balaleli. Namhlanje ke siphethe iBlack Messengers ikhokhelwa ngumfana kaNkomo.
Igama lami ngingu-Blessings Ngqo, ngiphuma kwaBulawayo eZimbabwe. Aqala ukucula ngomnyaka ka-1994 leqembu elikhulu okuthiwa yiSingizi elidume ngomculo wembube. So sicula umculo wembube emazweni achineyo umhlaba wonke nje ungaka.
Abalaleli balazi iqembu leSingizi njalo bayakwazi ukuthi ucula lapho Nkomo. Leli labunjwa sokutheni?
IBlack Messengers iqembu enganisungula ngo-2014. Ligoqela abahlabeleli abavela emazweni amahlanu achineyo e-Africa, iZimbabwe, South Africa, Congo, Madagascar, neBurkina Faso, West Africa. Sihlabela esingathina i-Afropop lesintu.
Sikuhlelo Woza Friday sixoxa lo Blessings Ngqo ongumqondisi we Black Messengers kodwa abantu bamazi kakhulu ecula lensingizi.
Njengoba sokule Black Messengers asikho ukuthi sengichiya insingizi. Insingizi ngiyayithanda kakhulu. Iqembu ngaqasa lalo kudala kusukela 1994 sicula njalo Promises omningi ophambi kwethu okuze sikwenze. Ngikhuluma nje sabe se-America ngo-July lensingizi. Nxa kungenalutho esilwenzayo ngabe le Black Messengers umculo oqhubekela phambili.
Njengoba kunjenje ngilibona lilapha e-studio kusetshenzwa kangaka idlalade lenu limumethene njalo licula ngani?
Idlalade le-Black Messengers lokuqala elitsha ezaphuma ngo-May ilezi ngoma eziyi-11 ingoma ezihlangeneyo amasiko e-South Africa, amasiko e-Zimbabwe, amasiko e-Burkina Faso, amasiko e-Madagascar, amasiko e-Congo. Lidlalade elimnandi kakhulu. Siyathemba abantu bazalijabulela kakhulu belithande. Siyabonga.
Isikhathi silomona bakwethu. Besilibazisana le Black Messengers. Iqembu elikhokhelwa ngumfana kaNkomo uBlessings Ngqo uhlelo lwabantu oza Woza Friday. Size sihlangane njalo yekela siyibambe kanjalo lezi thunywa zethu zakithi mpela sonto enhleke lilonke igama lami nguEzra Jesus Banda.
Hayi kuyabongeka mdawini kube lempela sonto enhle. Singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso zokholo lwesiKristu zimanyene lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lamhlanje zafola ngokuthula emkhankasweni wokukhuthaza ukuqutshwa kokhetho olungeladlakela. Abamabandla ezenkolo bathi bakhathazekile ngokusebenza kwe-commission ebonango ukukhumisana umlotha National Peace and Reconciliation Commission. Selugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.